Wande.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Esingakhangela ukuthi uThabumani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni zalithethi kuyini emsebenzini. Iyamifunane ukujumbela abantu.
Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thabumani Masaya. Yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi.
Leyobona sokukhulunywa ngayo nge-RPTA imali ongekuyidinga ukuthi uma ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo umbalakane imali ephephukayo.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thabumani Masaya. Yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Scott Sakhuphwanya emavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukunsukwana ezedluleyo kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende umnumzana Thakhutswa Ngatsiwore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47. Lanamuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Ngumthungameli inkomo ye-Studio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thembu Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe. Esingakhangela ukuthi uThabumani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba zepolitics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsiwore ethathwa the other week bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani, ngoba sezwa uMnangagwa esithi yena ubaba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility, ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU, that is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics, ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu ngoba siyakwazi ukuthi itaita mara la test asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zegugrawundi abantu babejikelwe ebhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali la test. So into leyi sithi ebantu bona leba abamthathileyo ukuthi hayi bafowethu chiyanani lapho lokho, ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi ilanga lakho lawo lizafika. I-election yaphela mhla ka-23 iZANU ayiwinanga. Lokhu abakuyenzayo ukukwethisela abantu betshaya abantu sezo egudu iviki eliphelileyo, kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lilethemba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo?
Ukuthi iZimbabwe government izasinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betshaya abantu bebulala abantu, belimaza abantu, angubone. Sokumele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward. Ngoba sibone ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lomnangagwabo.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena olandule ukuthi ibandla lakhe lilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Angiboni ukuthi izanu PF yabikwenzelani khonoko. Njoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF winile i-election. Iyabifunane ekuthumbeni abantu. Angiboni ukuthi imisebenzi eyenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubaba cha abanye banjani yonke into njalo kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili okuyikho sibili yikuphi ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi ngabe kuthiwa kaye lethisi ngabamele esebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani ukuze ungahlali kusenziwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF kungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu akulandelele kuphume sibili ukuthi kathi imisebenzi nale emibi kangaka iyenziwa ngobani kathi yona izanu PF njengoba ngisitsho nkomo ukuthi sesithumethethweni iyabe ifuna ukuthi yenzeni ngakhona izuzane ngakho khona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa iyabe kuthiwa kucatshangele ukuthi yiye kwenzayo mina ambondi izanu PF ekwenzayo lo mbona kulo sifanda esithile isandla sokuganga esingabe sikhona esekutheni singcolise uhulumende wezanu PF.
Kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone kuthunjwa elinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Dakuzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama-AK-47 kodwa lalamhla lokhu akula muntu osebotshiwe. Amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-CCC akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabezomvikela abakahulumende i-state security?
Mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli isenziwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende wezanu PF kodwa kungasenani. Into engingayiletha mina engayinika umlando libandla lezanu PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezi ukuthiwa abantu bathunjiwe kubonakala ukuthi ade ngubani okwenzayo khonokho isandla senesi sitholakale yalo isandla sakhona singatholakala sijezise ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesi silokuganga ukuganga kwakhona kuyukuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF isandla lesi isandla esingcolisayo akulandingeke kutshona kuthunjwa abantu la even lokhetho nxa kathiwa kwakulungiselela ukhetho ukuthi umbete khetho seludlulile izanu PF iwinile election so abantu babethunjelwa ukuthi kwenze njani xa kuyukuthi kulokhu kuganga okwenzakala kule sandla esilokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF akudingakale kutholakale ama-state security agents kakudingele amapholisa akudinge khonoko bakuthole kube sokujeziswa laba abayenza khonoko.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lezanu PF, obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America,
izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezinta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. yebo kambe ibonus le ikunye kavili ukuthi oqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusuko kwethu singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphika elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezinta elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le ebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqeshumelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus le ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubhajeti abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi imali engiyitholileyo yileyo iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna nazo zizathola ibonus. Singathi lenyathelo elihleleli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe yizisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli lizakuba liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lincikelana leleRwanda mhlaka 15 leleNigeria mhlaka 19 kuyo nale inyanga. Iphephandaba leThe Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-ion le-lithium ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% ukwavala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibuthole Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza eseAlshifa lapho osokulengxaba ngxoza ngesikhathi indiphakathi kwele Israel eHamas iqhubeka. Isikhulumeli sebuthole Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza isibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, uGolden Dube owayengumdlali weqembu amaZulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe nobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukucontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kucakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube kwasi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabesikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa dale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehle lingasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors eHighlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayithuka ngingakali khabi ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa ayi competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi ngisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbu, oMercedes Sibanda, owilat Khumalo. Kodwa lapho engangikhona kuAmazulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Mashindalo before I went to South Africa.
Udube owaziwa ngegama elokusoma elithi Yellow udlale waphinda njalo waqeqetha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italenti ikhona, into esibulalayo ngamafacilities, ngoba ngale uzathubuka ifacility ivele ibe yiadvantage kulabo abatrenayo. Thina sithi sibuya lapha sitrena lapho kungalatshani, sebezidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni, kodwa hayi eZimbabwe kule talenti. Yikho uthola iSouth Africa nga ibuya kunational team iyastruglish, kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisa eMthala, elePhinda Mzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisa eRainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle aqala khona ukuqeqetsha. Njalo usebenze lamaqembu abalisa eBuccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza izweni leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowmine kanye leBulawayo City. Kulezi nsuku uqeqesha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Kungokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ikanti labangani labo bengabhenisani.
Idebhi yakudala sokhela njengomadlali yayilenda so umaphepha nxa yakuyo kulethi maphepha yakuye ezokubhambisa ibhora egrawundini, lahleli bekwazi zobasokelahlele inengo kusenzakala. la ku channel ngoma dressing kwenziwani ama bounce chayana asinto sayo ikhole deep bona we deep yakatheza kusela deep uyabona amabhawu beqhawula lama amabhawu intsha yena nasasingayizwa ongavunyelwa vele ukuthi uma kwangani uma ngali sibonela nga eareni ngambona even ukuthi le deep sanduru ma esekuthanele ivinutshoro ma engapha kwengambingelele but the brothers emthethweni fanami lapha vele zemsebenzini nasikhulumisana
ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi futhi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba ekhethe ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints
ikarea yami yaba buhlungu nxa ngilanda abangane bami babengathandi ukumbona ngingadlala eSaints ukuthi zindishona futhi hey ngona nje ngayenza kodwa mina ngazethi udlala isibobo sesi because ngakhulela khona but nxa usithe udlala isibobo babezonda abantu bayofuna into ababefuna njengelakho babuncane wami badlala iya ile ndawo under 18 bazanga angena ku first team so nxa ngikhuluma la wayezonda sethi kanti wayongalanda ngiyinto iya ile ndawo la ulanda olandi isibobo so kunzima but hayi ngakholisa from that feel ndlala ku sesi
ulunga uqhubeke wathi ngesikhathi esadlala bekungekho lula ukudlala lamaqembu abalisa ile Highlanders kanye lele Dynamos ngoba elabalandeli abanengi kodwa babe misana lawo njalo ukunyiyaza hlala ekukhwabitha ukuba ucine edlala encintisana lomdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani isavela ukuthi lami nxandla ibe njengayo ngo Richard Choroma ulet Richard Choroma wayenge playing for Highlanders bemibiza Dabuka Express Richard Choroma his attitude he is playing him even in the field awubona ukuthi hayi Richard why is nike nxa edlala yena lami ngangifisa ukuthi ibe njengayo ngandlala
ngiyemba ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ulunga udlalela amaqembu agoqela elebulawayo Arsenal kanye lele Cosmos uthethe umhlalaphansi ngo-2011 eseqatshwe enkampanini yeKodak okuyilapha lokhu esebenza khona ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli beStudio 7.
Ngiyimelele basakaza mbunye nabalandeli azifunde zonke indaba. Ngilombuzo lapha uChaba ngiyamuzwa mina ngiyadigeka ngingedwa uChaba ngulo kulabantu abamlandelayo abeTriplesi kulabamphikayo kodwa mangithi ngiyabheka mina ngedwa uChaba ngulo lesinyeki yinyoka Black Mamba lo umbulali lo wayena emakhodi ewina kodwa engazi ukuthi ngaphela uThami uyamphika kodwa utshela ungeTriplesi waye emakhodi ewina engabuzwa umbuzo engaboshwa kodwa abantu baxoxiswa ngoChaba ngolo badala kulena amehlo manje thina sifuna umbuso ongcolileyo manje olamanyala manje uThaba ngumayeza akaze kahle but engathi engazi engesizayo phakathi asifuna umbuso wedot siyacela bandla ulwa vela siyali sazokulwa osithe masikhetha because uThaba ungaze ngombuso wezano woza ngombuso oclean obala nje hayi onesizayo phakathi siyacela nkosi yami
uchona njani Ntunga hayi tena siyachona lonke nje basebenzi beStudio 7 siyalibingelela hayi lisenzela umsebenzi kakuhle bani kakhulu kakhulu liyachasela wonke livumbulayo ongaphansi kwamathebuli kodwa Ntunga mina into endanisayo ukuthethisa bani hayi ukuthethisa bakini njengalapha abantu beGoli Ntunga mina abantu beGoli kakula lento eyodwa abayikhulumayo ezwakalayo ababuyi bazevota okwaba kwama ngokuthethisa lokudemonstrate begida kubonani eSouth Africa hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi abala le nto yabo ekhulunywayo iqondeyo ngitsho ngitsho eyazi umuntu abantu abakuthi akuyikukhonkhoda buyaninekhali zevota madoda sikhulume lehlulekile lokuthi liyaba lithethisa abantu abavotileyo alibuyili zevota vele alilancedi futhi into engiyibona lakhona ngapha egola ola nto elilayo abanezinto zabo anti siyabazi abanezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina limakhaya nilesho ukuthi lakini vele kalini uma lokho lithethisa likhona ngapho ayisini lodwa silabo lathi abantwana abanjengane vele siyabona ukuthi egoli licatshile.
Salbonan, salbonan, kustitio 7, balalele, labasagas. Hey, china sikhathele bantu. Sikhathele ngezano club. Sikhathele sikulekho umkhathalo okuncane. Njela nolo uchaba ngozenza uchaba ngwamanga lo. Kake sixolile bakithi. Kake sixolile uchaba ngolo. Inamela akho ukudlayo kake ke ukuhlupha nabo labantu bethu be triple C. Kake siyekethi nabantu be triple C sike sizame sibuzamayo. Kade nohlaselana lathi kangaka yini udlani ukukhulu kona phezani nyaka. Kake sixolile. Kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele yena nalo uchabango lo. Lisikhiphele yena sibili ngomusa kaNkulunkulu. Kake suke lapho kuyekele ukuthi ebelokhu sihlupha thina. Umanelani kade umuntu okhulileyo ngakho. Umanelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lo uchabango wakhona lo.
Kuthiyo sendeni sabona. Ya bengajabula ama odiyami ngakhulu. Angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabango. Nginendaba yokuthi abantu sebeconcentrate entweni yokuthi Chabango ufukeni ba. Sicela likhiphe izalo. Into esiphezwayo yiyo le nto le. Abantu bengavali indaba esiphezwayo. Befake indaba engekhoyo nje. Sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo. Le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphe izalo esihlalweni. Please guys, siyahlupheka. Ngiyayile phansi. Cela nisenzele njalo ke nikhipheni indaba zabo mfukeni wathwathi isikolele ngalokho. Ngiyabonga.
Salibona, salibona ku Studio 7. Hayi thina sikhona siphilile. Hayi lezi zomfana lo usengezu lo. Hayi into le thina sesiyibonile ukuthi yapi vele sebefuna ukudilizana iTPC yethu le. So thina sesizimisele ukuthi abayidilize. Uma beyidiliza abayidilize kusasemanje masilisi. Sibabonise ukuthi usengezwe kala support. Sazi ukuthi uzosupportwa mbani. Uruchamisa uma etshintsha igama uma bengamudla ukuthi setshintsha negama. Sitshintshe kusasespeed. Yikho sesikumele sikhona kuground la. Sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters layo kasengezwe. Uzowathathaphi uyagcina ukudiliza ibandla kuphela. Akula muntu ozamsupporta thina singabakachamisa. Ahambe efela lekudeni. Alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe. Right. Thina singabakachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika. Avuse linye siyasala lokhu esilandela yena.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela. Bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezirayithi, belungise into zihambe kahle eZimbabwe, zihambe hayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabango udonse yale ubulala eZimbabwe uChabango. Ngoba ngani thina kade sesiyenza abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni. Kungani ungubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba leyo. So kuvotiwa amavoti la sifuna ukuwathengisela iZanu PF. IZanu PF asiyifuni eBulawayo, asiyifuni totally kweBulawayo. Babulala abazali bethu ngeGoogleround, mina ngiphuma ePlant kogwamagwama. Laba bantu basiqeda ngeGoogleround, asiyifuni iZanu PF. Studio 7, ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabango beyizwe. Saphela thina saphelelwa ngabazali, manje siyahlupheka eGoli ngendaba yeGoli, siyatyiswa ngendaba zabo, manje bayasihlupha futhi.
Sakubonani Studio 7 nabalaleli. Ye Mhlanhla lo seveyile umfana wasenkayi. Yes, uzwile umlayelo lapha ma-South Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha. Kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha e-South Africa, kula manyasa la mandawo la machangane. Yes, kubekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba balawalathi amaZimbabwe. Asicela besihloniphe kancane abantu be-South Africa, sicela besihloniphe bakithi. Sabaswele bangathini nje sakonke bafuna konke wazobekhathele, bafuna ukukhathalela phezu kwethu. Hhayi besihloniphe kakhulu bakithi. Siyageza kula muntu ongageziyo lapho. Omunye abengagezi maybe kakuyisimo kabengazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa la khona la mandawo amachangane. Aze basikwatisa kabi shem, basikwatisa okuzwayo. Siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi.
Studio 7 ivuka njani? I-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngokusemthethweni ngama-youth aseZimbabwe asehlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga, umbuso wezandipheni.
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318. Lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe ukuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yini usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.